Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Fuganja ni mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngenja vulo ngovulo msaga 26 kumabasa 2021 nguntunga milinku mo enda benizekseni la msanje.
Kususa indlela ekakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweconstitutional amendment bill number 2
ukuze izisebenzi ziphathiseke ku ndaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethexaxa.
Ugatsha lwezimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abanengi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamashumi amabili lambili belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhe ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1557 kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi pose amane 38,086. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ijumi lambili 12,112 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose ayisithupha 5,807. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi phose amane 336,600. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 53,418. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweconstitutional amendment bill number 2. Amalunga ezanu-PF lawe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asolwe ngabanengi ngemva kokupasisa libhili besithi izaguqula isisekelo ngendlela epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingapasa libhili kusenethi kusasa iza kuya kuMnangagwa ayisayine. Phansi kwalinguquko uMnangagwa uba lamandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu njengalokhu obekusenziwa. Yesula njalo umuqa wokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Unkosazana Thokozani Kuphe lamanye amalunga e-MDCT amathathu babambanela be-MDC alliance kamnumzana Nelson Chamisa ku-House of Assembly bala ukwamukela linguquko okuyinto ebikwayicunule uMonzora. Kusenethi kusasa lakho kukhangelelwe ukuba lamalunga ebandla likaMonzora ambalwa aza kwala ukwamukela linguquko. Kodwa malutshwana kakhulu njalo kasoze enelise ukuyivimba libhili lanxa engaze exhasane labe-MDC Alliance njengalokho okwenzakale ku-House of Assembly. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukupasiswa kwalomthetho oguqula iconstitution yeZimbabwe ngokwesibili kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende ngokunjalo ibe ngaphansi kwezanu-PF. Kubulala amalungelo abantu, kubulala umthetho, kwenza kube ilizwe likantando kayiphikiswa. Akusoze kube lamalungelo avikelekayo, ilizwe lizadilika ngokuba kungasela kuvikeleka ebantwini. Yinto engadingakaliyo kodwa edingwa yiZanu-PF ukuze ibe namandla okudiliza, ibe namandla okuthi qedisa lona lelizwe khona lokho okuseleyo nje kuphele konke, kuqedise udokoza lokuphila kwabantu beZimbabwe. Kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba sekuphelelise ukuthi iZimbabwe ibe yi-dictatorship, ibe yi-repressive state, ibe yi-totalitarian state, ibe yikho konke okubi ongahlangana lakho emhlabeni.
Ubona njani omunye umthetho lo obunjwayo okwamanje osolwa ngabanengi owe-Patriot Bill?
Nge-Patriot Bill iZANU-PF ithi yona ifuna amandla wonke okuba ijezise bonke abasola ukuthi busa kabi. Wonke umuntu ozakhuluma athi ngizwa ubuhlungu lapha, ozathi imigwaqo idilekile, ozathi izibhedlela zilamithi, ozathi izikolo azilazi mabhuku okufunda, ozathi yena amatitshala kaholi, amanesi kaholi, ozathi ilizwe liyadilika, ozathi kakula msebenzi, wonke lowo muntu uzabotshwa. Bafuna khona lokho nje lawo mandla okubopha wonke umuntu nayo, bavala amehlo abantu beZimbabwe bekhangele emini. Kuyinto embi ngendlela ephindwe kanengi leyo, engafanelanga yamukeleke noma sekutheni ekuphileni kwabantu.
Kukhona yini okungenziwa okungenqabela iPatriot Bill le njengoba kukhanya kwehlule kuConstitutional Amendment Bill number 2?
Nxa ngabe amaparlamentarians engalaleli, nxa ngabe umbuso umbi political party esembusweni ingalaleli, indlela yokuqala ukuyijezisa ku-election ngokuthi abantu basukume ngobunengi bayeyikhipha embusweni, bayikhiphe ku-council, bayikhiphe ku-senate, bayikhiphe eparlamente, bayikhiphe e-state house. iZANU-PF isifanele yenzwe njalo, iphumphele ekubusweni, ingaphumphele nje kuphele ekubusweni kodwa idilike iphele, ingavele ibonakale futhi phakathi kwelizwe leZimbabwe. Ntuko kwesibili abangakwenza abantu kungakafiki election yikuhlala phansi esingathi i-stairway, bangathi oyitoya, bangenza zonke izinto eziza kwenza ukuthi kuvimbeleke ukonakala kwelizwe kusiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo sehle sisuka ku-240% ngombimbitho saya ku-197% kulinyanga. Lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kujabulela lokhu, ingcwethi kwezenotho zithi akutsho ukuthi intengo yezinto iyehla kodwa kutsho ukuthi ikhwela kancane kancane. Lokhu kufakazwa ngumbiko njalo owethulwe yiZimstars oveza ukuthi imali edingwa ngumuntu oyedwa ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhwele isuka ku-5,312 Zimbabwe dollars ngenyanga edluleyo yaya ku-5,672 dollars. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zidla lo klubhu ngeholo eliphansi.
Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethexaxa kufanele zitholeke iholo ethexaxa nxa sikhangela ukukhulunywa zingcitshi okwamanje sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama 60s 70s singathi lithenga okungcono kuleholo elitholakala okwamanje so iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuse liholo elingathengi lutho nxa sikompare leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho ukwaniseke ukuthi ungathenga kumbe ngamashares uya nxa kuyikuthi ule plus uyakwanisa ukulima ikuthi ube leholo elithexaxa
ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu
loba njengelizwe sasayina ke ama-convention esingathi ngama-co-conventions lawa ngama-conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana ilungelo lokufoma ama-unions ilungelo lokuphathiseka kundaba ze-collective bargaining nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe silomthetho yini enjalo sibone engani sesibuyela emuva singaba lakho emthethweni but in practice sikutholi nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema court kuminyaka edlulileyo sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku strike sesibone ama judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini ekuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini ikho esasikwazi ngesilungu babe sithi you avail yourself fanele ubhadalwe iholo nxa ubuyile nje emsebenzini nxa sikhangela ama judgment aba khona okwamanje sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo sokuchiyana nje lokuqala so nxa sikhangela ke singathi ngama conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababe phathwa ngayo ngesikhathi samabhunu
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Inhlanganiso yekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eibhethu likaZulu ithi iyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden elokuhlela ukubulawa kwabantu bakwele Armenia abedlula isigidi njengombhuqazwe igenocide ngesiNgisi. Sokule minyaka elikhulu lasithupha 106 years abantu laba babulawa ngochuku olumangalisayo nguhulumende we-Ottoman Empire osokulilizwe laseTurkey kulezinsuku. Enanza isika lesi ngempela sonto uBiden ube ngumongameli wakuqala embalini yeMelika ukuhlela isehlakalo lesi njengombhuqazwe okuyinto ecunule uhulumende wakweleTurkey. Inhlanganiso yeibhethu likaZulu ithi layo ifisa amazwe omhlaba abize igugurawundi njengombhuqazwe njalo udaba lolulu lungiswe. Igenocide kubulawa kwabantu bomhlobo othize ngobunengi. Abanengi bathi igugrawundi layo yigenocide nanku uhulumende weZanu PF wabulala abantu besindebeleni emathebeleleni laseMidlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla seyibhetho likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngemva kweminyaka yonke leyi ama-victims ngokwawo athatha ilead ahlala eyiwo atshoyo ukuthini sabulawo. Khonoku mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa. Lathi yikho esikutshoyo njengenhlanganiso yebhetho likaZulu kubana njengabantu bemathebheleland kuqakathekile ukubana singathuli. Khulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile. Ukuthula senze ngani akwenzakalanga. Ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona kona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholisa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sebesithi laba bafayo bafela izi. Akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala. Kufuze sikhulume siwenze ama commemorations, siwenze asikhulumi lezi Zimbabwe kuphela sikhuluma lomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho. So akumelanga abantu bemathebheleland bethule, akumelanga abantu beZimbabwe bethule. Kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala, izalukazi ezingalacala zarethwa, amantombazane esikolo arethwa, silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhuqazo. So mbona ngazathi njengabantu bemathebheleland, njengabantu beZimbabwe, we should always raise our voices around in ukubulawa kwabantu bona labo. Kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube lejustice. Kufuze ukuthi sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu laba bebekwe ngendlela elesizotha.
Ungathi udaba lweArmenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugrawundi eMidlands lasemathebeleland?
Kuza activate abantu, kuzaqalisa ukuthi kunikela labo dasebemadolonzima ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola. So mbona ngazathi okwenziweyo yiAmerica ukuthi bethi ngemva kwe-100 years okwenzakalayo abantwini beArmenia yigenocide. Bona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu bemathebheleland, kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala emathebheleland kwaba legenocide. Njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi esinganani, kufuze ilungiswe. Bona ngazathi lokho kuzanikeza ama victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabezwa. Bona ngazathi njalo kuzanikeza lezigebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboli.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetho likaZulu. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyalulungisisa udaba lwegugrawundi lolu encedisana lenkokheli yosiko. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kulenyanga yeZimbabwe egwetshelwe ukupika okweminyaka emibili kwelebhilithane ngemva kokupha isigulane igwayi lamakhala saze safa izama ukuselapha. Igama lomsolwa nguLindonindi njalo umufi nguSophia Jekecha. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumhleli walo wezindaba zemidlalo njalo wazosebenzela iphephandaba leDaily News lamanye achiyeneyo umnumzana Innocent Kurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Nam Nampa abalaleli be Studio 7 beqoqa lentatheli izindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Mina ngugift karidzi yebo nohlupho lesikufizi. Abantwana abaphathanga isikufizi abafundi. So ngangokuthi lokuthi isikufizi yasithatha ngapi angkwazi emsebenzini ngamisha yakukholwa. So kade zilingkhanyele nyafika emsebenzini lami mbambe lapha lambeni ukuthi ngiyethinga nje ukuthi sidle ngabe umuntu odobha ebhimini kodwa kade sayi ayihambeli kuhle manje angkwazi ukuthi ngizizane nesikufizi. Yeah, amatisha nje ukuthi ayengahambi esikolo so labantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafunda kumafoni manje kumafoni akufundeki ngoba ngitshele imali yokubhadala umntwana isikufizi ifoni.
Emafonini laba befuna idata phela.
Yeah, babefuna idata mina ngingakuyena imali yokuthi ngibhadale isikufizi. So khonapho nje angkwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani ukuthi
umnyaka lo phele bebengafundi.
Umnyaka wonke bahlalile bengafundi. Sesiqalisile umnyaka lo bazakuthi uyawubona vele uzaphela kungafunda ngoba kuhamba one day, two days awuntu angkhona akuhambi vele.
Michael Yati. Lapho ekhaya siyahlupheka kakhulu lapho eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima size sehluleke ukuthi sibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke zikhwela ukuthi ukudla ukuthi ukuthi ngalezi i-school fees zikhwelile sisanda ukubhadala. Sesithile ukuthi sokurestruct thina sibhadala inkalakatha zezimali ezisabelayo ezinkalo. So sesizama ukuthi sizitandise abantwana bekuhambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30. Each mntwana ukuthi ezefundiswa sesilodoko olunye olunye oluzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees inkalazi zemali engaka kube sokuthiwa kufuneke amatitsha asengena kwisitrike fo kasikwazi lokudla kuyadura kunzima la akulanto ejiphileyo zonke izinto ziyadura akulanto okuthiwa ijiphile ukudura i-transport konke akulanto i-cost of living is very high. Hayi kwabalungisa amatisha abuye esikolo ngoba sabhadala inkalakatha imali uhulumente kumele ayilungise isikoleni kuzivisa ubuhlungu kulale imali esiyibhadeleyo.
Siyadubeka sibili siyathi sibhadala ifizi abantwana bengahambi esikolo ngapha le misebenzi yangikhona kayikho sina singasakwazi ukuthi senzeni asazi lokuthi uhulumente angasincedisa njani ngabantwana. Sabhadala third term ya last year term yona le yakhathesi bahambe esikolo kanye ngenyanga kanye ngeviki baphenduke endlini sothwala ibuye next week manje.
So nxa benje abantwana behamba lina nxa likhuluma namatisha wona thina amatisha
amatisha awasikhulumi lawo akulanto asitela yona into esisenzakalayo ukuthi amatisha sesenza ama-extra lesson ezindlini zabo 150 rand of which mina yabe ngingayi-afodi 150 rand okutho ukuthi umntana nami sezahlale engafundanga.
Manje kuzayenziwa nxa likhangela
sesiphonga ukuhlala siphonga uthembela ukuthi kuzalunga.
So manje abantwana bathini bona njengoba befunda kanye ngeviki kambe bazabamba bazabhala njani amazamanishini?
Akula kubhala amazamanishini kuphela kuyadinga amapikisha ngoba kula kubhala abakwazi abaza kubhala.
Siyabonga mama kanje uthemba negama
mina ngumangweni.
Mangweni siyabonga.
Aletha Nkomazana msuke esigabeni seswangilizwe ngile problem lapho abantu abami bafunda esikolo semtshabi kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula amatitsha kuma-strike. So ndabo ECD yaba-2 ngibhadala imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi. So angazi ukuthi imali leyi ngiyibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabaya esikolweni. Ubuhlungu abantwana kathi sinabo grade 7 abakhayela ukuthi ngabathola something esikolo kodwa batholi ukuthi ngenxa yesizathu sabateacher silama form 1 okumele ukuthi ngathola uncediso ECD bona abasesikolweni kumele ukuthi ngabathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu samateacher. So besicela nje ukuncediswa ukuthi abantwana bethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele phansi ngendaba zemfundo akulanto abazabayazi abantwana bagcina besenzele okunye okungaseyikho ugcine sesireceive abazukulu instead of thina sifundise abantwa bethu. Siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikoleni.
Kungabalaleli weStudio 7 bexoxa lo Ezra Chisasbanda. Kulezi insuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona ngeWhatsApp ngoba umakhalekhukhwini wethu kasebenzi kuhle. Kodwa siphezu kwayo le ndaba. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Amazwe omhlaba ananze ilanga le World Malaria Day izolo. Inhlanganiso ye World Health Organization ikhuthaza ukuthi aqhubeke ngemizamo yokulwisana nalomkhuhlane. Kubikwa kulokuthula okungajwayelekanga esigodlweni seChad kulandela ukungcwatshwa kobe ngumongameli umnumzana Idris Deby, yena ofele empini yokulwisana labahlamuki ngeviki edluleyo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla elibusayo elamademokrasi baya phambili ngemizamo yokuguqula ukusebenza kwamapholisa wona etheswa icala lokubulala abantu abansundu mahlayana nje. Phansi kwebhili abayilobe ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd edinga ukupasiswa kulowa house lakusenate, ama-Democrats athi afuna kwesulwe umthetho ovumela amapholisa ukuklinya izibotshwa entanyeni njalo lawo ayabe ebulele abantu kungela sizathu angavikelwa ngumthetho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ye, ngibona umzamo lo wama-Democrats ukuthi bafake amapholisa under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu ukubandezela abantu entanyeni bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Masikhuluma nge-criminal justice system. Ipolice or amapolisa, you are the first respondents ku justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesi khangela islavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapolisa are on the forefront. Ngoba mawu subochiwe or usungena etilongweni usufake ngamapolisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or baku keep it on non-guilty charge ma ungela umchuchisa ama lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapolisa, they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha eAmerica. So ukuqhubeka abakuyenzayo eCongress, umnumzana Karen Bass sponsoring the bill ekuthi amapholisa kumele abe responsible, ngibona is a way forward. Ngoba bangaqalisa khonoko, it's going to be easier to reform a criminal justice system in America, and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili.
Ubona besenelisa ukuyipasa yini ibhili le kuCongress ngoba ungakhangela amademokrasi adonsa esiyale kuthi amaRepublicans lawo adonsa esiyale.
Ama-Democrats nama-Republicans okwakathesi ngibone omunye umama u-Representative Capote from West Virginia esithi yena kulama-Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi okwakathesi sile hope ukuthi konke lokho baza kuyenza and amapolisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile. kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibhili le isolwa ngabaningi abathi ipha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.